Baba lempululu inkwelo lenjabulo ngesikhathi ibutho leZimbabwe lingene emphakathini ngemota zempi lizosusa umnumzana Robert Mugabe esihlalweni. Imifanekiso yamaxuku abantu eHarare bebangisana ukuxhawula abebutho, abanye beqabula imibhobho, yinto ezahlala esengqondweni zabaningi. Abaningi bathokozithwa ukuthi ngemva kokufeza lowo msebenzi ibutho labuyela ezinkambeni. Kodwa khathesi iningi lithi liyakhathazeka ngembiko ethi ibutho seliphinda lisanda futhi endaweni zomphakathi. Abanye bathi abebutho laba, abanye babo bagqoke zabo okwenza kube nzima ukuthi babonakale. Limbiko yokwanda emphakathini ayikaqinisekiswa ngurhulumente. Loba kunjalo, iningi lithi ukubonakala kwebutho emphakathini ngesikhathi kulungiselelwa ukukhetho kubatshiyela ukukhathazeka ngokuthi kambe lolu khetho luzabe lukhululekile na. Isakamisa kobulawayo umnumzana Vali phakathi ukuthi okuhluphayo ukuthi imbali abayaziyo ngamasotsha eZimbabwe yikuthi minyaka yonke nxa kulokhetho ahleli egqamukela esethusela abantu ukuthi bavotele ibandla elibusayo eleZANU PF.
Until kuze kutshintshe zonke izinto nje amasosha ephume kundaba yokhetho eZimbabwe, angiboni kuzoba ne-free and fair elections. Ama-elections azorigwa njalo ngendaba yalamasosha azobe enza i-politic of the stomach.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Pick Foster Nkomose uthi ukwanda kwamasotsha emphakathini okubikwa endaweni ezihlukeneyo zelizwe kulethi kwesaba kulabo asebeke abahlukunyezwa ngamasotshala ekhethweni odluleyo.
Ukhetho lweZimbabwe alungeke futhi lube noshintsho nolunye ukhetho esike salubona phambilini, ngoba la masotsha abantu abakhala ngawo manje aqala kudala vele. Ukuthi umbuso weZANU uphume kunzima kakhulu ngoba amasotsha ahambisana labo, amasotsha ahola kakhulu.
Umnumzana Themba Sibatha yena uthi ukuze ukhetho lukhululeke amasotsha wonke kuzafuza ahlale ezinkambeni kumbe ayisiza amazwe abhekane lezimpi ukuze uZulu akhankasele amabandla awafunayo kanye lokuwavotela engesabi.
Amasotsha kufanele wona avikele uhulumende wentando yabantu. So nxa ngabe ke amasotsha sesiwabona ke ezibandakanya laphana ke lokhetho, hayi thina ke asikuboni kukuhle kakhulu, ikakhulukazi ke njengoba sazi ukuthi umbuso manje vele wona usemasotsheni.
Baningi-ke abakhomba owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ngomunwe besithi okweminyaka yonke ebusa ubesebenzisa abebutho ukwethusela abantu ukuze bangavotele amabandla abawathandayo betshiya iZANU PF. Ngo-2008 kule mbiko eminingi ekhombisa ukuthi ibutho yilo elasiza ukuthi umnumzana Mugabe athathele owayengumkhokeli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai isihlalo ngemva kokunqoba ekhethweni lukamongameli. Abanye kakhulu abakwele emaNdebeleni ababone ibutho lihlukumeza abantu ngesikhathi segugrawundi bathi uhulumende kufanele kunanzelele ukuthi ukubonakala kwebutho loba kungelanto embi eliyilande emphakathini kwenza abantu bacabange izigigaba zegugrawundi bese besesaba ukwenza lokhu abakufunayo bekhululekile. Kodwa-ke bakhona bathi bazikholwa izithembiso zikamongameli Emmerson Mnangagwa zokuthi uzakwethula ukhetho olukhululekileyo. Lokhu kulandela imbiko kamongameli esethula ukuthi ufuna wonke ofuna ukuzokuqapha ezokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe avunyelwe kugoqela la mazwe entshonalanga leMelika abese benqatshelwe ukwenza lokhu. Melestulo 7 Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.